bale ama agenda zabo acachileyo esiwaziyo ukuthi bancitsana labo Britain amazwe abo ukuthi basincindezele baloko sibuhlungu ngokuthathelwa umhlaba abakwenziwayo enguhulumende weZimbabwe ngokunjalo abantu weZimbabwe sibefuna ke sonke isikhathi behlale be kanti ama human rights wona ngoma qalisela kabi ukumezwa mina nhlala mbuza khona human rights kanti ngesikhathi sekugula uthi babe ngapha makiwa la haye ngapha makiwa ama Americans la haye ngapha ngesikhathi sifanele sadlulayo ngesikhathi sombhuqazwe namhlanje bekunqabe ukukhuluma ukuthi human rights kwaba uyazi laba abantu uyazi ukuthi lapho bazicebela khona ukuthi bevele bagangile kakhulu.
Ithi iMelika abahlukuluzwa kakhulu baguqela abenhlanganiso ezizimeleyo, abenhlanganiso zezisebenzi, abamabandla aphikisayo, abalwisa inkohlakalo kanye lezitabane. Ungathini ngalokho?
Mana ngeke ngithi mina kuwe nxa ngikhangela ngibona bona abayibo abathunywayo yibo bona amakhiwa la ukuthi babamele ngapha besenza izinto zabo khona kuzathi nxa sebebotshwa ngohulumende bese kuthiwa ama human rights babethunyiwe ngabantu abathunywayo abanye bakhona singababala nje sibalandi besebenza la ama opposition parties yiko okusegcekeni khona ukuthi kokwenziwayo bala bantu babo lapha babasebenzisayo ukuthi bangcolise uhulumende wethu. Ngokunjalo singakhangela izinto zonke zenezo ozibalayo konke lezi tabani zenezo izitabani kanti vele khona eZimbabwe ziyabalwa yini izitabani izitabani uyabotshwa phela izitabane ziyabotshwa lapha kula akuvunyelwa khonoko elizweni lethu leZimbabwe. Isekelo sombuso wethu sithi vele akukho akumelanga kube khona ubuthakathi bona obunjengalokho. So amakhiwa la afuna ukusilethela ubuthakathi babo bona obunjengalokho ukuthi into zezitabane bese sithiya sesivumelana lakho ngenxa yokuthi bona bayakwamukela khonokwana into yabo lembi kangaka elihlazo kangaka. Thina vele ukuthi sikhulumela ngakho nje kulihlazo vele ukuthi sikhulume ngakho ngokunjalo nxa besenza khona kubabotshwa bamele babotshwa bonke bona obabaliswayo bonke bonabo ngabantu abayephula imithetho abamele babemele isandla somthetho sibafinyelele. IZimbabwe ilizwe lomthetho yalo njalo abantu abayephula imithetho bayajeziswa. IZimbabwe ilizwe lomthetho yabantu abaphula imithetho bayajeziswa kuleli lizwe.